kodwa bese sekusiya ngokuthi izithichi lezi ezintsha zenze zinjani ngoba sibone ngesikhathi esanda kwedlula ikakhulu ngapha kulama community radio uhulumende engoyophambili obegijimisa indaba kukanti-ke ngikhangelela ukuthi ama-radio lo njengoba engawezigaba la kukhokhela bona bezigaba kodwa okuqakathekileyo nje kukhona ukuthi ngemva kweminyaka eminingi kakhulu kukhankaselwa ukuthi kuvulwe lamagagasi asevulwa kodwa ukuthi azavulwa ngendlela enjani umuntu wonke ulethemba ukuthi azavulwa ngendlela eqondileyo ehambelana nalokho okuvele kusenziwa kuphuhlulwawo
kodwa siyazi ukubana ukuze umsakazo uphumelele kufunakala indleko ezandise ukutholakala kulokho okuthiwa ngama-adverts ngomumo okhona ubona ungani imisakazo le izenelisa ukuthi ibe khona okwesikhathi na njengoba sibona ukuthi umumo wakhona uwome kakhulu
umumo unzima lali ekhona khathesi imisakazo ubuhle bayo ukuthi imilengi kahulumende kuyatholakala imali ezisuka kwezinye indawo ukuze ibe ilokhu isesekhona kodwa sikhangelela imisakazo eziphile zodwa isebenzisa ubuntuthi bayo hhayi kunzima sibili anti uyabona lezi mali ezidingwa sizabelo ukuthi zibhalele ukuthi zithole imisakazo izimali ezinkulu kakhulu ongathi unakala ukuthi yisithi isabelo semaphandleni ezimbabwe esingathola imali enjalo kube nzima kakhulu
esikhathini esedluleyo sike sezwa abanye bekhalakhala ukuthi uhulumende upha amalayisensi inhlanganiso ezivele zisekela uhlangothi lwakhe ubona unganaso uzokwenzakale yini okwakathesi
kukhanya angathi kuzakuba njalo ngoba sibonile phela lapha kungakamenyezelwa ukuthi uhulumende nguye obevele ehamba phambili ehlangana lezabelo ezijeneyo njalo sithi sikhangela labo abevele bekhankasa abenjangelo Zimbabwe Association of Community Radio Stations amalunga abo amaningi bona ephandle kwalapho kutholakala khona ama-frequency ngakho-ke kukhanya kunzima sibili uhulumende nxa ngikhanyele kulesifiso sokuthi imisakazo le emitsha ezayo nayo ifana nelale ekhona khathesi